Intombi lamaWarriors lifake unyawo olulodwa kwisigaba esilandelayo somncintiswano we-African Nations Championship kumbe ithani ngamafitshane ngemva kokubhaxabula ele-Mauritius nge-4-0 emdlalweni okhutshelwe khona le kwele-Mauritius. Lo mdlalo bekumele udlalwe ngesonto kodwa wasedluliselwa phambili ngoba inkundla obekumele kudlalelwe kuyo ibisifana nje lexhaphozi ngemva kokuna kwezulu. Umdlalo wehlandla lesibili lalo mdlalo ongowesigaba sesibili esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi zase-Afrika eyoza kuqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo ukukhangelelwe ukuba khona ngempela viki elandelayo enkundleni eBarberfield koBulawayo. Imibiko ephuma khona le kwele-Mauritius ithi ilizwe leli lidlalise iqembu labo elamajaha aleminyaka engaphansi kweminyaka engama-20 okuyinto umdlali webhola osakhulayo uDonald Mhlophe athi aluba leZimbabwe layo ngabe iyayenza.
IZimbabwe kule tournament ngaye badlalisa ama-23 ukuze ibone amaplaye amatsha njengamanye amazwe yafasa-South Africa yiko vele abayenzayo.
Umncintiswano wethani ungenwa ngabadlali abadlala besekhaya njalo imidlalo yangomnyaka ozayo iyabe ingeyesithupha selokhu lomncintiswano wasungulwayo. Iqembu leZimbabwe lehluleke ukuyadlala komncintiswano odlileyo okhutshelwe kwele-Morocco kodwa phambilini kwalokho belifinyelele ukuyadlala kuyo yonke imncintiswano eyake yabakhona. Nxa lingaphumelela ngemva komdlalo wehlandla lesibili iqembu leZimbabwe lizadlala lelizanqoba phakathi kwele-South Africa leLesotho kusigaba esilandelayo. Kusenjalo uhlelo lokuba amaqembu amela amazwe azadlala njani ekusungulweni komkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yezwe zomhlaba yona ezaqhutshelwa kweleQatar ngomnyaka ka-2022 seluphumile. Njalo iqembu laseZimbabwe lizadlala leqembu leSomalia ngenyanga kaMpandula. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu iqembu le-FC Platinum liyale lilokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCasablanca Premier Soccer League loba nje linqotshwe nge-1-0 le-Black Rhinos ngomgqibelo. Iqembu le-FC Platinum okuyilo eliphethe isicoco seligi lithiya iqembu le-Chiefs lona lihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emibili okuyisimo esingaguquka nxa iqembu le-Chiefs lingadlala umdlalo walo obekumele liwudlalele le-Herentals kodwa wasedluliselwa phambili njengoba iqembu le-Chiefs labadlali abathathu abahambe leqembu lesizwe kwele-Mauritius. Emfileni wengalane lakho akusatshintshanga lutho njengoba iqembu elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo elebulawa yi-Chiefs lalo lingasadlalanga kungoba iqembu layo elendazwe bekumele lidiwane lalo lilabadlali abami abayingxenye yeqembu lesizwe ebelidlala kwele-Mauritius. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.